Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 30 Mphalakazi 2021 Mokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Usumela Dube umanjinela omkhulu wakobulawayo Saseko.
Imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu.
Inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chazise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 kuwona lo umnyaka.
Amanani kakhulu.
Bayadlephana kubandla elibusayo okudingwa inkokheli entsha.
Kuyatshengisa ukuthi idemokhrasi kayikho vele kuzana.
Bakhala abantu abaningi ngokubhubha kukaNdumiso Gumede ubekhokhela iqembu le-Highlanders.
Ngomuntu one engamelela ukuthi azange athathe single cent from Zipa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Usimela Dube umanjinela omkhulu wedolobho lakobulawayo kaSekho. Umnumzana Solomon Mkuni umeya wedolobho leli uthi uDube udlule emhlabeni namhla ekuseni. Umkhuni kavezanga ukuba ubehlutshwa yini uDube ubeseneminyaka eyokuzalwa engamajumi amahlanu lasithupha 56. Beselesikhathi ekhokhela uhlangothi lwabomanjinela kudolobho lakobulawayo. Umnumzana Mlandu Ncube umsekeli kameya uthi bakhathazekile ngokubhubha kwaDube olandele uNdumiso Gumede.
Idolobho lakobulawayo liphakathi kokulila lililela ubaba uGumede. Kusuke kwehla esinye isehlakalo esisiphethe kabukanzima. Siyamukele umbiko obana umanjinela wethu ubaba uSimela akasekho. Ubaba uSimela imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu ngokusebenzela ubulawayo njengomanjinela obeselesikhathi eside sibile sisebenzela idolobho. Njalo engumuntu ozimiseleyo sibile edabeni lokuqeda udaba lohlupho lwamanzi. Ngitsho nje le infrastructure yonke nje. Sibuhlungu sibili njengezakhamizi zakobulawayo. Njengomsekeli kameya wakobulawayo sithi hayi dudu kumdeni. Lezi zalwane zonke zakobulawayo. Sithi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthethe kodwa hashi lihambile iqhawe. Kunzima lokho ukuthi kusikwamukele sibili.
Umlandu Ncube umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubexoxa leStudio 7 eseCity Hall. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose amajumi amathathu 27 babulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Kwathi bedlula inkulungwane ezimbili bahlolwe batholakala bele coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi sekulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,967 asebebulewe umkhuhlane lo kusukela ngombimbido nyakenye. Uhlangothi lolu lubika njalo ukuba abantu abedlula izigidi ezine sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abafika izigidi ezintathu sebehlatshwe yesibili. Uhulumende ukhuthaza abantu ukuba begqoke amamaski, begeze izandla sonke isikhathi njalo bengahlangani labanye endaweni eziphithizelayo. Inhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chazise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 wona lo umnyaka ukuthi benelise ukuvota. Umabhalani kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana wethule umbiko enkundleni yobulenjini eTwitter esithi amabandla aphikisayo ehluleke ukuqoqa inani elikhulu labantu ukuthi libhalise. Okusolwe ngabanengi besithi kufanele inhlanganiso yezekhi kanye lohulumende bekhuphe ingxaki ezingqabela abantu ukuthi bebhalise. asenelisanga ukukhuluma leZek ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Nkosikhona DBT isikhulumeli somanyano wenhlanganiso eziqhuba umkhankaso wokuthi abantu bebhalisele ukuvota ezigabeni zemathebeleni lakobulawayo eyekhaya vote 2023.
Njengenhlanganiso sithi ama-numbers la mancane kakhulu ngombono wethu ngoba siqale ukusebenza emonth ago ekhaya vote. So sesizama ukuthi sibonise ukuthi i-2000 nakulilizwe lonke laba esibarejistileyo abarejistwa abanjengama-coalition members ethu. Hhayi inumber le incane kakhulu kithi ngombono wethu esikufisayo ukuthi ngabe siyakwenza lokho online njengoba kulama-COVID restrictions, izeku office lonke ivaliwe lakathesi. So besifisa ukuthi ingabe kuyenziwa online njalo sinibe i-breakdown yokuthi nge-province nge-province kula bantu abangayo kuyezothi lathi si-verify sibe le ndlela yoku-verify njengabantu abasebenza ekuncediseni abantu ukuthi babhalise ukuvota.
Lizaxoxisana leZek ngalolu daba.
Sizaxoxisana labo kakhulu maduzane ngo-January lapha ukuthi sizwisise lathi njengama-stakeholders ukuthi abarejiste kuma-province esebenza kiyo north, south, Bulawayo bangaki njalo lathi bese sihlangana nje i-coalition sibone ukuthi abarejista abancedisa abantu ukurejista ngabantu abangaki silathi sibe le ndlela yokuverifya kusiyaphambili sesifundile khona lapho kusiyaphambili sebe siverifya updater continuous kuma-social media platforms ethu kwenze ukuthi kwazakale ukuthi abarejistileyo ngenyanga engaki abangaki ade bencediswa yekhaya vote.
Kodwa likhona inani elingathi ye leli sileqiniso lalo ukuthi abantu abangaka ababhalisela ukuvota kulesi sigaba.
Ye thina kathesi like njengokuthi kobulawayo kule ndawo eyodwa kuphela ukubhaliswa khona ukuvota. So namhlanje besicalculator lathi njenge-coalition ukuthi abantu esabahambisayo even nge-shuttle bus yethu ukuyarejista ukuvota abantu abangaki barekhodwa ngayo. Kulamanye ama-coalition members futhi ade bevele bele nhlelo zabade bezenze ze-voter registration. Sesizama ukuthi sikuhlanganise uku-information kwakhona sibe lakho ngoba i-2000 le incane kakhulu ngombono wethu.
Ungasitshela amanani lawa?
Hayi, sizalitshela nase siwahlanganisile sibone lathi kuqanjwa namuhle ukuthi kule 2000 ilizwe lonke for the whole year. So lathi sesithi njengenhlanganiso sizabe si-updata ama-stakeholders ethu ukuthi sesifike ngaka njalo sizahlalisana phansi leZek sikhulumisana ukuthi hayi thina abantu esibancedisileyo lapha. So lina njenge-province akobulawayo kulabantu abangaki nje i-province ematnot kulabantu abangaki kulase-mat south. Maybe ngumbe liqiniso asazi.
Lo ngumnumzana Nkosikhona DBT isikhulumeli senhlanganiso yekhaya vote 2023 obexoxa ecingweni losithandekele Mhlanga weStudio 7. Baningi abasakhulayo kwele Zimbabwe abangele msebenzi njalo abangavotiyo okwamanje sebelungiselela ukhetho oluzayo belambile. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEsther Jesus Banda uqoqe labatsha abakumabandla atshiyeneyo ezombusazwe kwele Zimbabwe.
Akucaci sobala ukuthi abatsha abamingaphi kwezombusazwe. Iningi labo likhala ngokuthi lanxa liyabe lifundele imisebenzi eminingi bathi bengagqiba izifundo bangayitholi imisebenzi. Unkosazana Nompilo Dewa ngumgqilihlalo wabatsha kubandla elibusayo leZANU-PF kosiwundula eNkabazwe.
ZANU-PF esigabeni kurayithi nakathesi kawukho umsebenzi sikhuluma nje sihlezi sithi sicela nje imisebenzi into nje esingayenza nathi sihlezi. Hayi, amabandla kangiwadingi.
Okay,
ngihlezi nje lami khonapho kuZANU-PF ngibambelele khonapho. Nanxa nje into yakhona isenzakala nje sikhangele nje lalapho esihlangana khona nje singamayuthi singabadala. Hayi, sikhanya siyinamba eningi kakhulu siyawina. Amanye amayuthi nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicelacele nje izimali lapho esingazicela khona khonapho ebandleni lethu lathi sizuze ukuphumelela nje ngokunye sithole singakwenza.
Umnumzana Maxuku webandla le-MTC Alliance komadinga village elowagweru uthi eleZimbabwe selibhidliswe yiZANU-PF.
Lilizwe lakithi leli selimimanzonzo lelo belilizwe elihle kakhulu. Lathi besikhangela ukuthi ngesikhathi ubaba uTsvangirai eqala into zepolitics lez besisithethi silizwe esisaluthuthukisa libe lilizwe elihle kakhulu kodwa eyi so far nge-development vele eZimbabwe lapha ngathi vele kakusela. Ya ngoba sikhangela ukuthi even lama-MPs ethu ama-MDC ama-councillors ethu ama-MDC angaba lama-proposals ale-development ayakrashwa. So end of the day's time akulanto ephumayo.
Iba ibandla lezanupiyevu lisemkhankasweni wokuhuga abatsha emaphandleni ukuthi bangene kulelo bandla. Umnumzana Lloyd Dube uleminyaka engamashumi amabili lanhlanu yokuzala 25. Omunye wabasanda kuba lilunga laleli bandla kulo umkhankaso.
I'm gonna get a taste of something yet. I am so angry with a puma. I'm a good cousin. I'm getting nothing at all. I'm going to go in and no one is not going to be all my consulates to the kuze ayaphesi bengela nje osebuyile noyi any kuyiphayi part obesitshela so bona bayoqala ukufika that is certain uzosibonela abakhulu ukuthi bakwenzayo bayenza ngezani.
Abanye abasakhulayo bathi kukhetho luka 2023 kuzaba lenguquko njalo ibandla liphikisayo lizanqoba liphathe ilizwe. Omunye wabo ngumnumzana Adonis Sibanda, umkhokheli wezabatsha kwe-MDC Alliance esiqintini seGweru District.
Mina ngu-MDC ekhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa. Into ezenzakale eZimbabwe zinzima kakhulu, zinzima kakhulu and zisisa ubuhlungu ngempilo esiyiphile eZimbabwe. Njengama-youth thina besikhangelele ukuthi njengesithembisa sithengisiwe last election, sithengiswe ukuthi kule msebenzi esayithola kuzaba le-creation of employments, sithole ukuthi kakula. Sesisiya ku-second election kungela ufezeka kwemisebenzi eyayithengisiwe. So sebenzi ama-election aza esikhangelele ukuwina ngendlela esisebenza ngakhona nzima ngakhona labantu phandle sebezibonele and bayakhuluma ukuthi next election laba ezanu benje sobasithembisa ukuthi silabo bazasisapota.
Abanye abasakhulayo bathi kabangeni kwezombusazwe ngoba amabandla akhona akaqondakali njalo akameli izifiso zabo. Umnumzana John Dlovu wesilobela kule minyaka engamashumi amabili lantathu 23 years yokuzalwa ngomunye wabo.
Akula party esimelayo njengabantu besindebeleni yazi wonke sebehlekile ukuthi bamele thine sikubonayo njengesizwe sethu sesindebele ukuthi sifunani abasimeli yonke into yenzelwa khonale phecheya yarar isasa kwami ngilikhangele lamaparty wonke akona la angiliboni ngenxa yokuthi akula muntu obuye sithi umndebele oyi youth sizamenzelana.
Iningi labatsha lijalelayo intshukuntshu yokuvota kukhethwa eZimbabwe ngoba amabandla akhona akalasikhathi labasakhulayo. Abanye njalo bathi kulobandlululo olukhulu ikakhulu ekuncintisaneni ukuthi labo bathole izikhundla zaphezulu kulawo mabandla ikakhulu kwabasakhulayo besifazana. Bathi kuba nokulwisana kubangwa lezo zikhundla okugcina kubangela ukuba bengakhwabithi ukuphatheka kumabandla ezombusazwe njalo bengazihluphi ungena bebe ngamalunga kumbe bavote. Ngimele Studio 7 esilobela igama lami ngeza Jesus Banda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa lamasotsha namhla aphosele intuthu ekhitshayo abantu akade betshengisela emigoqweni bezama kuyafika esigodlweni sikamongameli bekhonona ngokususwa lokubiselwa esikhundleni ngomkhokheli welizwe umnumzana Abdullah Hamdok. Bathi akuqedakali okwenziwa nguHamdok lebutho. Lokhu kubikwa yi-Reuters News Agency. Kumemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika loba bebalutshwani abahanjiswa ezibhedlela nxa kuqhathaniswa lokwenzakala uma umuntu ebanjwe ngumkhakha we-Delta. UDokotela Rochelle Gwelesky, umqondisi wohlangothi olubona ngokuhlolisisa imikhuhlane uthi kulabantu abafika phose inkulungwane ezilitshumi 9,000 abangena ezibhedlela ngelanga kwele Melika okumemetheka khona umkhakha we-Omicron. Kuyaxokozela kubandla leZANU-PF okukhethwa khona inkokheli entsha ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo langomnyaka ka-2023. Kule mibiko ethi ziyakhala izibhakela kwezinye indawo ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwezabelo lezigaba kubangwa izikhundla. Kodwa ibandla elibusayo lithi luqhubeka kahle ukhetho ngoba abantu bazikhethela abantu ababafunayo. Kambe lukhululeke kanganani ukhetho kubandla leZANU-PF? Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxa lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Uchuma usungula lingxoxo.
kuhambe kuhle kakhulu asizwa ngokudla ngokudla obunenye obungayizakala ngoba phela into akwazi ukuthi into ze-politics lezi it's all about power omunye umuntu angagcina esesiri power at whatever cost and whatever means kodwa kumele ngithi masinyane ngibonge uZulu wezanithwefithi bami bawethi umsebenzi yokuhle kungela kudla ngokudla obukhulu kakhulu yesizwile lapha nalaphana into enjalo ziyatholakala mthembu kodwa okusalayo the overall picture is that iZanu-PF crazy day abantu bethu bahambile bayokhetha abameli babo ababafunayo
ye babuncube ubona zani kukhuleke kanganani nxa sikhangela ukukhetho lunje
sikubona kusenzakala lapha bakudube akumangalisi kuyatshengisa ukuthi idemokhrasi kayikho vele kuzana njalo ayisiyonto eqala namhlanje lokho kwasukela even before ukuthi kutholakale independence othatha isikhundla usithatha ngokuthi agenqula abanye abajaya kuyayangisa kakhulu esikubona kusenzakala kuma primary elections awezana nxa bechaya nabona soyana asithi bese kusiza elinye ibandla nansi Freedom Alliance kumbe nguchuma sokumele ancintisane lo muntu we Freedom Alliance uyabona ukuthi kuphumiza idumbu phela lapho
chuma ngena baba
akusonde kuselakale endaweni eziningi lasemabandleni ahlukeneyo ukubana sithole abantu abangaba lelo kuze ingqondo ezinjalo kodwa yikho ngithekona mina ngibongela ukubana umphakathi igenerality of ibandla lethu benze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo asithi sonke esifuna ukubambelela kupower to whatever extent abanye siyavuma idemokrasi hayi umfowethu unqobile mina namhlanje hayi bengasola ngalami impilo iqhubeke isiya phambili so asiyofiye esingayifaka siyilinganise even ama-general elections lento ezinjalo lokhu ngokwangapha ekhaya kodwa ma siphuma phandle sesiya kuma-general elections sihamba sesisebenzisa elokuzeni ukuvumelana okuyabe kukhona ku-electoral lokuzeni laws zethu ezikhona elizweni silandele constitution yangkhona so angiboni kule need of any fears kodwa ke njengoba ngithilo awusozuswele vele ukudlaudlangu lapha
lapha
okusalayo sifuna into ngabe into yonke ihamba kuphi
ye ncobe nantokudaba khonapo
ngike ngikubuze chuma lobu ngeke umphendule kuyini elikubangayo ngoba ungabona kuliwa kubangwa isathiyani umuntu lomfowabo nxa kuyakutshengisa ukuthi khona nxa kungafika umakhelwane ofuna ukudlisa thiyani ukuthi kuzakwenzakalani lokhu into ebangwa khona phana yikuthi ngingangena ngoba lilibandle lilodwa phela lilwelayo ngingangena mina kutsho ukuthi sengisuthi wena usulambile yikho kubangwayo khonokho nxa lingazange liwulungise umbusazwe wenu juma ukuthi ungabi ngokuzenzela isisu sakho vele lizabulalana vele khonapho and noma ungakudown player ngiyazi mina ukuthi nxa sokungomunye umuntu ongekho ebandleni lenu lilenzondo enje umuntu lomfo wabo likuzana kambi lizwe yisibonelo bani elisipha uZulu
ye chuma nakumbuso
akulanto endoda ungangena esikhundleni kumbe sukapula baningi abantu kathesi engakuthi ngisabona abahlala ezikhundleni from kudala into ekhona nje ukuthi abantu bayathanda ukubana uyathanda ubana umuntu ahlale ethiwa ngu-chairman kumbethiwa ngu-secretary waloku nalokhu alaye akabusa abantu not ukuthi mhlawumbe kule zuzo phakathi ukuthi mbetha sokunesinkwa sukapula kumbe sokunjaninjani abantu vele kuvamile vele ungabona ungumuntu uthanda ukuhlala ukhokhelwa kuphela uyabule problem ncuno kumele la ukufikeka upoint ukuthi la ukukhokhele ukuthi nxa ufika abantu basukume lokunika isitulo ukuhlale laphana into emnandi leyana vele it's a human instinct omele wonke umuntu abela ungabona ungelayo yona le instinct andthengela yourself
bengibona mina esintwini nxa uthunywa kuthi uyahamba uyegamula izigodi uthunywa ngubaba ngibe sengibona umfowethu ezonitshaya ukuthi izigodo kaziye ganyulwa nguye ebanga sibanga ukuthunywa kulohlupho kukhona okukhona lapho mangoyo uyasola ngoba ukuze sibange ukuthunywa kutsho ukuthi kule nyiwo sengizafika ngizidla khona le egangeni okulezigodo khona kutsho ukuthi ngiyakwazi ukuthi kulolutho engifuna ukuyanudla yilo uluthilo lalolo luhluphayo
but kono kwalo kona yezu ya fika so yezu ubono mama beshuma bebe kushabelela so yezu uzwa ishabu zabezizi yiko yilu luchu kwa mkona lana plan mbuka akulo kuni akula mbeta ya pima alumbeka kuna kai ulu jirono lana njotu kuna yungkokeli is enough
lapa lizwe umnuzana Joseph Chuma okutalele zanu PF Central Committee lomnuzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance libexoxa le Studio 7. Umoyi obe isiphathamandla esomdlalo wenguqu uNdumiso Emmanuel Gumede usechazwe njengomuntu oqotho njalo odlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe. Kubika uJoseph Njanji.
Isizwe seZimbabwe siqhubekela phambili silila ukwedlula emhlabeni kaNdumiso Gumede, njalo ngisho lo mongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa namhla laye ukhuphe umbiko edutyuza imuli yakoGumede ngokulahlekelwa kwayo. Umongameli Mnangagwa uchaze uGumede njengomuntu obesazi umsebenzi wakhe, okuyinto egcizelelwe ngabaningi abasebenza loGumede ngesikhathi eyisiphathamandla somdlalo wenguqu. UVincent Pamire othi ungomunye wabantu abakhuthaza uGumede ukuba aphenduke kwele Zimbabwe azosebenzela inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ngomnyaka 1998 uthi akula muntu obelungile njengoGumede.
Iningi bakhangela kwa uGumede azange athathe a single cent. Ngomuntu one engamelela ukuthi azange athathe a single cent from Zipa. Enguyo wemkhulu wangkhona. Athathanga not even a single cent. Abanye wonke lawo bagijimela ukuthenga izimoto ezinto. Wesebenze Zipa wazi imali bayayithatha. UGumede azange abe la imoto enhle. But umsebenzi wakho uyasikhulumela.
Wakuba nelunga lephalamende melindawo yemakhokhoba uChinga Dube ongumsekeli omkhulu weqembu leHighlanders uthi imisebenzi kaGumede kumele ikhunjulwe ngokuba khona kwenkokheli ezimqotha njengaye.
Ubonga kwakhe okuyizwe ukuthi kube khona. Uyabona iflowers uma ngisebisoma usali inhlanyiso. Inhlanyiso ziyana ikhule ibe ngelinye iflowers. Into esiyifunayo kulaba abatsha abakhulayo ukuthi ababe yintanga eyayipha amaflowers anjenga kaZede.
Lawrence Piri, omunye osebenze loGumede kuqembu leHighlanders lakuqembu leNotwane laseBotswana, uthi labo abafuna ukufika kuzinga likaGumede kumele babe lokuzithoba, babe ngabantu abalobuntu.
Silahlekelwe icon sibili ku-Football Administration eZimbabwe, not necessarily eziBulawayo kumbe Highlanders alone. Ubuhlungu sibili because ama qualities lawa leadership ngama gifts bakithi, you know, all not all of us can be given the same gifts, but uGumede was exceptional ukuthi gift yakhe yokusebenza nabantu, understand abantu, humility ayiyo khona, gave him an advantage of many other administrators because he was very successful. Wayehlanganisa konke lobuntu. He was very humble. And always happy. He knew ukuthi sport you need to be professional and honest and also be able to enjoy it.
Wagoba umgcini sihlalo weqembu leHighlanders uRojwa Muhlwa uthi uGumede ubethandwa umuntu wonke ngoba ayiphila impilo emsulwa.
Into eqhakathekileyo bakithi ukuthi khona wonke umuntu kazazi ibizo lakhe aligcine libe clean. UGumede wagcina ibizo lakhe li-clean. Akulanto uGumede ayisiba lenhloni ngayo empilweni. UGumede wayengangena in any gathering and wonke abantu you will see them smiling. Kanti abaningi bafika kathesi ku-gathering bakhangela bathi ah, kulabo bani, kulabo bani, I can't stay here. Bagcina bephuma. Isifundo engisifunde kuGumede yikuthi live a clean life, be happy, ungabi lenhloni and ube ku public ukhululekile, ulale uthongo obuzothile.
UGumede wedlule emhlabeni ngolesithathu emini ngemva kokuba ekhale ngokuba isisu sibuhlungu ngolesibili. Ubesele minyaka engamachuma isikhombisa lesithupha yokuzalwa, njalo ngesikhathi yebhubha ube ngumongameli weqembu leHighlanders. Iqembu leHighlanders likhuphe umbiko ngolesithathu lisithi uGumede ulitshiye esikhaleni njengoba belilokhu lithapha kuye ulwazi. Abantu babuthene kunombolo 12 Cheltenham Road eMontrose koBulawayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sizwe umbono welizwe leMelika.
Abanyonfisa abesekelwa libandla lezombusazwe ele Chinese Communist Party babikwa benqobile bebaningi kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ele Hong Kong ngemva kokuguqulwa kwemithetho yekhetho ekhanya yamele icele lokuthi kuvunyelwe ukuncintisa abasekela abasembusweni kwele China kuthi labo abafuna umbuso wentando kaZulu bebotshwa njalo bevalelwa. Phansi kwale imithetho inani lenkokheli okumele ikhethwe nguZulu yehlile lisuka kwabangamashumi amathathu lanhlanu 35 lisiya kwabangamashumi amabili kuphela 20. Lanxa inani lezihlalo zedale lephalamende lengezwe lisuka kumashumi ayisikhombisa 70 lisiya kumashumi ayisishiyagalolunye 96, iningi lamalunga edale lephalamende likhethwe ngabasekela ibandla elibusayo kwele China ele Chinese Communist Party ukuze babe linani lababumba imithetho kungela kuphikiswa kulelo dale. Kodwa-ke ukunqoba kwabo akumangalisanga kangako ngoba vele inani labaphume ukuyavota beliphansi kakhulu likusilinganiso sokuphezu kwamashumi amathathu ekhulwini 30.2%, okulinani eliphansi ukwedlula eminye iminyaka lokhu eleBrithani lanikeza intambo zombuso weHong Kong kwele China ngomnyaka 1997. Embikweni owethulwe nguNobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Anthony Blinken emanyene lamanye bakhe bakwele Australia, Canada, New Zealand lele United Kingdom baveze ukudana okukhulu ngokuphanjaniswa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu. Bethi kusobala ukubana okwenzakala eHong Kong ikwephula kwelungelo loluntu, ukuncindezelwa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu okujonge ukubhidliza impumelelo yalindawo. Kusukisela ngomnyaka 1997 inani lalabo abakade besiba lesifiso sokuncintisa ukuthola izikhundla zobukhokheli bamabandla ehlukeneyo ade liphezulu, kodwa ngale iminyaka edluleyo ibonele linani lisehla mihla ngemihla osokudale ukubana iningi lingasazihluphi. Ukuguqulwa kwemithetho yezokhetho eHong Kong ekuqaliseni kwawo nalo umnyaka ka-2021 kuhle kwaxotsha iningi labamabandla aphikisayo abangabe bekade belesifiso sokuba yingxenye yombuso, kutsho umbiko owethulwe yiziphathamandla zamazwe athuthukileyo lawa. Kunjalo nje iningi lamalunga abamabandla aphikisayo lokhe livalelwa emajele emelele ukumiswa phambi kwemithethwandaba. Abanye bahle babalekela kwamanye amazwe ukuyaphephela khona bengakabotshwa becandelwa amacala angekhoyo. Phakathi kwabavalelweyo kulamalunga amabandla aphikisayo abangamashumi phose amahlanu 47 abancintise ukhetho lwama-primary elections nyakenye abotshelwe amacala okunakanelwa ukubana bafuna ukugenqula umbuso okhona phansi komthetho wezomvikela woncindezelo owe-national security law. Elemelika labangane balo lithi lokhu sikhathazekile ngomumo okhona eHong Kong edalwe ngumthetho wezomvikela owe-national security law kanye lokuncindezelwa kwabantu ukuthi bengakhululeki ukukhuluma imibono yabo loba ukubuthana. Osokusobala ubona kuzwisa ubuhlungu uZulu jikelele. Abenhlanganiso ezizimeleyo, inhlanganiso ezimela izisebenzi, abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu labanye. Uthi labo abale mibono ehlukilele kahulumende sebezibona behlukuluzwa ukuze bayekele abakwenzayo kumbe ukuba basuke. Ngasikhathi sinye umsebenzi wokwethulwa kwemibiko lezindaba lawo uqhubeka ubhekane lobunzima. Ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo kuqakathekile kwelakusasa elihle leHong Kong kanye lentuthuko yayo. Ngakho-ke iziphathamandla zamazwe omanyano lo zikhuthaza ibandla elibusayo ele-People's Republic of China ukuthi lithathe amanyathelo okulandela izivumelwano zomhlaba zokufunga ukuhlonipha ilungelo loluntu eHong Kong, okugoqela laleso elasenza laseBrithani lapho liqhubela ele China intambo zombuso walindawo ese-Sino-British Joint Declaration.
Lo ngumbono welizwe leMelika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo.